adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 6 kumpalakazi 2019 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kugcwele la amavuzu phathi ama youth achona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi ikho kufiwela ukuthi bethole imkhuhlane. So I message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible ungathatheke entweni lezi ezenzakalayo ngoba ikho lapho uthola khona imkhuhlane leyi emkhulu.
Abohlangothi lwe National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le World AIDS Day wobulawayo.
Ebenje wasekuphuma kubo World Food Program ebesekungenzakala ipressure ithimouth to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika eplumtry sake genti khona la eplumtry sekuyadlula kuyemakhaya. So kukho into ebuhlungu ebantu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi idolobho le-Plumtree ngelinye lamadolobho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu letangapasi liphethe idlaladelalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza olwe National AIDS Council bamanyanele ezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulumsebenzi ekunanzeni ilanga le World AIDS Day eMarisha Grounds elokishini le Old Magwegwe kobulawayo bekhuthaza abasakhulayo ukuthi bekele umkhuba wokuya emicimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu party. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini wokufundisana ngemiculo lokunye okokulibazisa uZulu ngokuziphatha kahle kanye lokuzivikela ekuthelelweni igcikwane lengculaza ele HIV and AIDS. Umqondisi weNational AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi ukhuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya kumavuzu party njalo balondoloze impila kahle yabo ukuze babe lekusasa elihle.
I-HIV ihle kwama age groups wonke kodwa ebantwaneni abancane ngenxa yamavuzu ngenxa yokungalaleli abantwana abaningi sebetholakala benomkhuhlane we-HIV. Abantwana abancane lisiphatheni libe lempilo ende.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Nonjabulo Mahlangu obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni e-Community Working Group on Health.
Kugcwele la amavuzu phathi ama youth achona khona and izikhathi eziningi sinanzelela ukuthi ikho kufiwela ukuthi bethole imkhuhlane. So I message esilayo namuhla sithi njengama youth be responsible ungathatheke entweni lezi ezenzakalayo ngoba ikho lapho uthola khona imkhuhlane leyi emkhulu.
Umsekeli kamqondisi ohlangothi lwezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamuzi Nyathi uchasisa kabanzi ngendlela abaphatha ngayo umkhankaso wokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane lengculaza lalabo asebevele bephila legcikwane.
Amasokolo ephilisa kuthiwa yidolutegravir. Idolutegravir liyana iyabonakala ukuthi iyasebenza kakhulu kuba nzima ukuthi igcikwane lithole i-resistance against idolutegravir. Thina lapha njengekhansili emaklinikhi yethu silamaklinikhi angu-19. Wonke amaklinikhi la angu-19 ayapha i-treatment for HIV mahhala kusukisela ebantwaneni kuze kuyofika ebantwini abadala. Then silama-partners ayehlukeneyo labo banenhlelo ezijeneyo zokufundisa abantu mayelana lokuthi bengazigcina kanjani bengavikela kanjani ukuthi bengatholi iHIV nxa bengayithola bengathola uncedo bani
inhlanganiso yeNAC iphakathi kokufeza uhlelo olwasungula ngomnyaka ka 2015 kusiya ku 2020 lwezinqumo zokulwisana lokumemetheka okuthelelanwa kwegcikwane lengculaza ezweni ilizwe leZimbabwe likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka 2030 inani labantelelwa igcikwane lengculaza libe selehlile ilanga lalonyaka ele World AIDS Day belinanzwa ngaphansi kwendikimba ethi the communities make the difference ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi idolopho lePlumtree ngelinye lamadolopho akhokhelayo elizweni ngenani labantu abalambayo njalo abadinga uncedo lokudla oluphuthumayo. Embikweni ewethu le izolo, inhlanganiso le ithe iNorton yiyo ehamba phambili ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini. I-55% ilandelwa yi-Epworth kuzothi endaweni yesithathu kule dolobho lePlumtree lona elilenani labalambayo abayisilinganiso sokungamachumi amane lambili ekhulwini 42.8%. Idolobho leMarondera likuzinga lesine lilandelwa ngeleChinoyi. Okumangalisayo yikuthi idolobho leBeitbridge yilo elilenani labalambayo abalutshwana kakhulu lanxa nje lumango ulugwadule. IWFP ithi abantu abalambayo eZimbabwe abamele baphathiswe ngokudla ngokuphangisa lifika ku-7.7 million. Siqoxele umgcini sihlalo weCouncil yePlumtree Town umnumzana Fanisani Dube yena othi muvi kakhulu umumo kuleli dolobho.
Hey ngapha kuzima abantu balambile manje abantu abasebenzi yamshiya dawuhle isiphathi bendi abantu abavuna ngezivuno zange sibe kahle ngonyaka odlule. So ngalokho ke i-source of income le ngamaprice yakhuphuka abantu abafordi kahle. So indlala injalo ukuthi abalambo zokuthenga abazange bavune kahle.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo siyazi kwezinye izigaba seziqalisile ukuphathisa abantu emadolobheni khona ngapho ePlumtree phakathi edolobheni kabakafiki.
Hayi, edolobheni bengakafiki. Esiloku siphusha sicela ukuthi sincediswe njengama councillors endawo nasema wardini lana. So abakafaki abakawaphuvi ke lokho. Maybe njengoba sekuphuma kubo World Food Program maybe sekungenzakala i-pressure ithi mount to government ukuthi ize isi-approvele abantu bethu bathole labo ukuhola ukudla. Okwamanje nje ukudla kuyafika ePlumtree kufake JNP khona la ePlumtree bese kuyadlula kuyemakhaya. So kukwinto ebuhlungu ebantwini ngokudla bakukhangele imumbu yafika yawuthi yafika idlule. Kodwa bona siloku sibazamele ukubakhulumela ukuthi abantu laba bayalamba labo njengabantu basemakhaya Nkosi yami abake bakhangelele nabo baholise. Okwamanje kodwa abakasiyaphuzeli izidingo zethu or izicelo zethu.
Idolobho lePlumtree njengoba lisemngceleni lelizwe laseBotswana bakhona yini abangenayo kwele Botswana besiyadinga ukudla?
Bangabe khona abalento zabo lake abanemali kodwa ke ukhumbule ukuthi i-currency yaseBotswana iqinile kudlule yaseZimbabwe kanye ne-rand. Ngalokho ke kubonisa ukuthi kubanzima ukuthi utshintshe ibhondi yakho yaseZimbabwe or ngithi local currency uyenze ipula. So ngokunjalo nje kuyabazimela abantu ukuthi baye ku-shopping lelalisho. Ngoba kahle kahle ukudla la eZimbabwe okuthengwayo kukhona into engekho imali. So uma ungenamali yokuthenga local imali yokutshintsha ibe lipula uzoyithatha kuphi?
Umnumzana Fanisani Dube ngumgcini sihlalo weCouncil yedolobho lePlumtree ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePlumtree.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave. la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abachayeli bathi ukusilela kwamafutha ezimota awedizili lawe petrolo kuqhubekela phambili elizweni njalo sokuphazamise inhlelo zabanengi kwezokulimala kumabhizimusi. Umphathintambo kahulumende obona ngezamafutha lamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi utshele idalele ikhabhinethi ngolwesibili kuyona le iviki ukuthi inkampani ye-National Oil Company izasebenza ingelamkhawulo ukulethela ilizwe amafutha aneleyo. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi kwakufanele uhulumende alungiselele kusese lesikhathi.
Indwendwe zefueli lokhu ziqhubeka zisiba khona especially kuthangela izolo besamangala sibe ukuthi lapho okulayinelwa khona ifueli sibone abantu sebelayina ukuthi ifueli isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki apheleyo yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngamayusa lamarani. Kuliviki-ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani amayusa angani ashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layona le ekhona emagalathini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba lohlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima, isikhathi se-holiday. Lanxa nje uminista echasisa ethi kabanikwa amaplani angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu njengakho ku-government ongekho kukhampani uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha kuground bengayenzi lutho kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njewana kunje. Lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda kuholiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuchajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abathiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha iteksi wayaphenduka esigodini ngeteksi bamtshaje 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibiyi-350 rand kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kumabhizinesi le ndlela esithajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona leyo iprayisi zero yakuzithwale ngayo uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekelezi khonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezwalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuzambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lalapho abathenga khona imtshina sile qiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Nabesikhangele ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapha amagesi abawathola khona eskom e-South Africa ne-Mozambique yiwo amagesi angasinceda.
Umnumzana Albert Mhlanga ngusomabhizimusi njalo uyisiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uyaqhubeka eZimbabwe lasemhlabeni jikelele umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale ngenyanga edluleyo usiyaphela mhlaka-10 kulinyanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi we-Women Coalition of Zimbabwe, unkosikazi Mildred Sandi Moyo, uthi kobulawayo baqoqe ukusungula kusasa uhlelo lokulwisana lodlakela, hathi emakhaya kuphela kodwa lasemsebenzini.
Ngobaba abaphakamisa ukuthi omama mabangahlukumezwa. Ukuhlukumezwa kubuya ngendlela eziningi. Kulokuhlukumezwa kokuthi omama bayachaywa ezindlini lemsebenzini. So ukuthi ngekhaya laphandle emsebenzini kulokuhlukumeza kwabomama. Endomama bathi hayi, labo abasihlukumezayo, labo asisukumeni sikhulumisane labo, labo abangasihlukumeziyo abangobaba labafana abancane asihlanganisene amakhanda ukuze sizame senze ukuceda kokuhlukumeza komuntu ongumama.
Osakhulayo uYolanda Banda uthi ujabuliswa ukuba omama sebelelungelo lokukhuluma bemelana lodlakela.
Hayi, mina ngithabela kakhulu ukuthi abomama sebesiba lelungelo lokuthi bahlangane bakwanise ukukhuluma silwe ngendaba leyo yokudlengulwa ngabobaba kwabomama.
Unkosazana Thembelihle Sibanda osuka ku-Ward 8 emzilikazi Makhokhoba kobulawayo uthi uyasekela uhlelo lokulimukisa abantu ngokumelana lodlakela ngoba isigaba sakhe silenani elikhulu labantu abathinteke yilolu dubo lodlakela emakhaya.
Hayi, uhlelo salusekela kakhulu considering ukuthi my constituency Makhokhoba is one of the one with the highest rate yokuhlukumezeka kwabomama bechaywa ezindlini nabantwana bedlangula. So kuqakathekile ukuthi silulusekele uhlelo lolu ukwenzela ukuthi omama sibafundise ukuthi nxa sokwenzakale into enjalo babekwazi ukuthi bathathe nyathelo bani.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe aqakathekisa ukunanzwa komkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence onanzwa lonyaka phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Against Rape. Kusasa kobulawayo kuzaba lomkhosi enkundleni ye White City wokulimukisa uZulu ngalomkhankaso lapho uZulu akhangelelwe ukuthola amacebo ukuthi angazivikela njani kudlakela lolu lokuziphatha lapho esehlelwe yilolu dubo ukuze kube lokuhlalisana kuhle emakhaya. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela umumo wendlala obhekane loZulu weZimbabwe lonyaka. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela eMelika. Kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokuba omunye undoda evuke ubhova wadubula emphakathini enkambeni yebutho e-US Naval Air Station esigabeni seFlorida. Lokhu kwenzakale emadabuka kusa. Kufe abantu abane abagoqela umtshayeli wenkampani ye-UPS izolo ngemva kokuba amasela entshontshe imota le lapho sebegijinyiswa ngamapolisa ngezansi yeFlorida. LeBotswana lithi izifuyo ezigoqela inkomo, imbuzi kanye lamadonki ezedlula inkulungwane zantshontshwa ngabeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2015 kuze kube namuhla. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umphathintambo wezomvikela kweleBotswana umnumzana Kagiso Musi utshele idale lephalamende ngolwesibili ukuthi udaba lokuntshontshwa kwezifuyo zisiya eZimbabwe solukhathazile. kusukela ngomnyaka ka 2015 uthi inkomo eziphosa zibe amakhulu ayisilakalolunye, imbuzi edlula ikhulu kanye lamadonki aphosa afika amakhulu amabili kwantshontshwa kwasiwa eZimbabwe. Ujele idale ukuba sebezamile ukukhulumisana labe Zimbabwe phezu kwalolu daba ikakhuluma bele mhlangano yeminyaka yonke phakathi kwamazwe amabili e-Joint Permanent Commission. Njengendlela yokwenqabela kuntshontshwa kwezifuyo, umuzi uthi uhulumende weBotswana usengezelele inani lamapholisa alinda esigabeni esibhekane kakhulu lalolu dubo. OweBotswana osuka esigabeni esibhakanda lolu dubo semabolwe engumlimi uMnumzana Siyamo Mpho uthi kuqakathekile ukuthi udaba lolu lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kade abalimi bekhala ngolahlelwa isifuyo.
Most of the these people they rely on this
abalimi abaningi baphila ngezifuyo, ngakho ngibona ukuthi uhulumende bobabili kumele baxazulule lolu daba ngoba lungagcina lumemetheka lusiba ngokunye
because it will escalate into something.
Udaba lokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe uthi lalo kumele luhlolisiswe ngoba ludala kufuthelana phakathi kwezizalwane zamazwe womabili. UMnumzana Nkosi Ndiweni weZimbabwe esebenzela ezigabeni esemngceleni uthi udaba lokuntshontshwa kanye lokudutshulwa kwezifuyo selukhathazile, njalo kumele abakhokheli bamazwe omabili bakhulumisane ngalo.
So yikho lokho sokusenza itension enkulu kakhulu ngoba abalapha sebezonda abantu bekhaya, abekhaya bazonda abantu balapha, uthi ekugcineni kuyagcina kuganyulwana sibi.
UMnumzana Mthabisi Dube ohlala eGabroni laye uthi ngombono wakhe udaba lolu sokumele luphuthunywe lulungiswe masinya kungakanekeleli phambili.
Ngibona ngathi okuqakathekileyo ukuthi amazwe womabili kumele ahlangane, kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngendaba leyi, ngoba abeZimbabwe labo bayakhala ukuthi inkomo zabo ziyabulawa uma zingacrossa zize kwele Botswana. Labe Botswana labo bayakhala bathi kusukela 2015 inkomo ezingaba yi-1000 lembuzi lamadonki kutshontshiwe, kutshontshwa eZimbabwe.
Ilunga ledale lephalamende elimela isigaba esilabalimi abaningi abakhala ngokutshontshelwa isifuyo eseBobiro, uMnumzana Lucas Taulo uthi osekunzima ukuthi sekuliwa okumceke abeZimbabwe bengena bethatha isifuyo libahile besithi labo ezabo inkomo ziyadutshulwa. Abanye abedale lephalamende eBotswana bakhuthaze abaphathi ntambo abagoqela ababonayo zokulima kanye lizomvikela ukuthi bazame ukuthi kukhulunyiswane labeZimbabwe ngoba kumhlophe ukuthi isimo kasisesihle. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu lenguqu elimela iZimbabwe kumncintiswano weCAF Champions League LAFC Platinum Lizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuthatha yomithathu imiklomelo lapho iqembu lakhe elizadibana khona lele eTloile du Sahel elakwele Tunisia kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Usebenzise utshele intatheli zindaba ukuba uqakathekileyo yikuba bona balungiselele ukudlala umdlalo wenguqu bedinga ukuba benqobe, njalo kabalungiselelanga becabanga ukuba iqembu le-Etoile du Sahel ngelinye lamaqembu alodumo kuzwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi lama-players okukhulu kakhulu ukuthi imidlalo wonke esiwulande siyawudlala, into esicabanga ngayo kakhulu unqobo, singakhangelanga okuningi, singakhangelanga ama-statistics loba ini, but okukhulu ukuthi kona thina sidlale nesidlalele kunqobo.
Iqembu le-FC Platinum linqotshwe nge-2-1 liqembu le-Al Hilal lemdlalweni walo qala wesibaya sika group B kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Njalo imbiko evele khona le kwele Sudan ithi leli qembu lidlale kuhle kodwa lehluleke ukusebenzisa amathuba eliwatholileyo lase liphinda njalo liyekethisa ukuvimba emuva. Usweswe ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye bezosekela iqembu leFC Platinum ngoba phela limele ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Ya, usekelo lwabo siyaludinga kakhulu njengoba sidlala lapha asikhona asimelanga iFC Platinum kuphela, simelele lizwe lonke jikelele. I think khona kanye ukuthi bona basisekele babe bazosekela lapho kuze kusine kumdlala.
Ngokwesibili ukuba iqembu leFC Platinum lifinyelele ukudlala kusigaba sezibaya kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, ikanti iqembu le-Etoile du Sahel selike lagcotshwa ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba kumncintiswano weCAF Champions League, CAF Super Cup, CAF Confederation Cup kanye laku-African Cup Winners Cup komunye umdlalo wesibaya sika Group B iqembu le Al Ahli kule Egypt lizanqikilana lele Al Hilal lase Sudan namhlanje ntambama imidlalo yeviki lesibili ithola iqembu le Al Hilal kuyilo elihlezi phezulu kwengalane elilemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu le Etoile du Sahel kodwa umehluko kuyikuba iqembu le Al Hilal lona lihlohle kabili lapho linqoba ile FC Platinum nge 2-1 kuthi ele Etoile du Sahel lona linqobe ile Al Ahli nge 1 kanya kusenjalo namhlanje ntambama kuzagcotshwa umdlali onguyodlale ukudlula abanye bonke kusigaba seCasilaga Premier Soccer League emkhosini ozaqutshelwa esikolweni iHarare lo mdlali ukhangelelwe ukuphuma phakathi kwabadlali ababalisa uJoel Ngodzo weqembu leCapes United uPrince Dube weqembu leHighlanders uRalph Kaundera weqembu leTriangle uNeva Tikere weqembu leFC Platinum kanye lonozinti weqembu leHighlanders uAriel Sibanda ngimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu letanga pasi lona elisanda kwethula idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we
vakalanga kalani pasi mulebeleke atina batunga mili atina balebeleke kahando kabataya mukhango ya bota yekoleza mikozi koleza mikozi.
Leli lidlala tela leli qembu elesibili njalo liphekwe ngobunono lobugabazi obukhulu njengela kuqala abalethu le ngo 2012 iqembu leli lidabuka eNkwana ePlumtree kodwa lihlabela likwele Germany. Umkhokheli wetangapasi uSinini Ngwenya uthi baza kuyalethula eZimbabwe leli dlalade ngesikhathi sekhisimusi.
Sizama ukuthi silonje le-albhamu khona le khaya kodwa hayi abantu bazowaziswa bengabe sihlandela kufacebook nakubo-youtube masobalethe information out abantu bebekwazi.
Iqembu leli lihlabela ngendimi ezigoqela isikhalanga, isindebele, isikhiwa lesijelimana. Kungoma le ethi elila uNgwenya uthi bakhuthaza ukuphakanyiswa kwabantu besikhalangene ngohulumende kanye lolimi lwabo. Siyake sibone Ngwenya lisenza amagigi khona ngapho kwele Germany kugcwala mpela abelungu njalo bekhanya bekholisa lanxa nje bengalwazi ulimi. Kwenzakala njani khonoko?
Kakhulu umusic bathi music knows no boundaries. Sinezingoma zesikhalanga esikhule sizithula noma esikolo noma e-church ezinye sizizwa ngezangoma. Yizo abazithanda kakhulu and ngoba sinama-shows amaningi njalo abantu bosibona live kuba nomehluko yabo. Akufani nje noma usizwa kuradio, so lalokho kuyancedisa ukuthi bawuthenge umusic wethu.
Le ngethi ngiqome ntombi.
Qoma ntombi.
Abalandeli ungabatshiyela wapha amazwi Ngwenya?
Basisapotile ngazo zonke lezikhathi abasikhohlwanga nokufika South Africa kwezindawo ngifike nje ngidlala isigingqi abantu besicula ingoma zami kuhle kakhulu kuyasijabulisa sinokuthi hayi siyabonga.
Liphuma ke enkundleni iqembu letangapasi ngalidlikizane ethi
abayithandi into yehlabantu siphila emhlabeni kumaphume
Tanga pasi bese qibela uhlelo lwethu besihlabela kamnandi olivalelisayo ngentunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.